Dale. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu, ngoMbimbitho 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi eminye yemizimba yabantu abathethwe imfula ngezulu lesiphepho lecyclone Idai eManicaland sebengcwatshwa kwamakhelwane kule Mozambique.
Ama-organizations amaningi sephumelela ukuthi ancedise. Izolo kwakungelandlela ukuthi singafika lapha esimanimani, kodwa ekuseni namhla balungisa bavula indlela, kodwa ke kunzima even indlela leyo ikhona.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo kunhlangothi zonke zempilo, abantu makhaza abaselizweni lakwamanye amazwe, lokhu beqhubeka ngemizamo yokubuthanisa uncedo lokuphathisa abawelwe ingozi le.
Ngisuka kwaBulawayo, ngafunda Sobukazi High School and umculo ngiyuqale 2000, the year 2000, and ngokuqala kwami ngiqale nje, you know, besivele sidlalela emaklabhini.
Ngohlelo Woza Friday kulivikisi lomculi uAndrew Khanye odume ngegama lokuthi D-Rock osebenzela kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende uthi eminye imizimba yabantu abathethwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai eManicaland isingcwatshiwe elizweni elakhelene leZimbabwe eleMozambique, njalo induna kulezo indawo ziqala zithathe imifanekiso zingakayifihli ukwenzela ukuthi izihlobo zaziswe. Lokho kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko, uNkosikazi Monica Mutsawangwa, ekhuluma le Studio 7.
The rivers on the river banks there, and the chiefs there have been very good. They've been picking those dead bodies and burying them, and before burying them they've been making sure that they take pictures for identification later for their families.
Intatheli izindaba zeMozambique zitshele Studio 7 ukuthi indawo lapho kugcinwa khona ingwenya lazo zibhidlikile ngenxa yalelizulu, njalo izilo lezi zangena emanzini. Inani lababhubhe kulingozi libikwa selifike kumakhulu amabili lamachumi amahlanu lasitshiya kalolunye, i-259. UNkosikazi Mutswangwa uthi umumo ulokhu umubi kakhulu, njalo belokhu bezama ukulungisa imigwaqo eyabhidlizwa ileli zulu kanye lokuhlenga abantu. Uthi abanikeza impahla ezigoqela ukudla lokunye bazisa ehofisini kahulumende eka-provincial administrator eManicaland zihle zisiwe kulabo abazidingayo.
Coordination is extremely good at the provincial administrator's office. There is everyone who is bringing in donations comes through there. They get recorded and they go to the social welfare records, and then the truckloads start moving to.
Uthi imota ezinkulu ezama trucks zidibana lohlupho ngoba kusukela eMutare kusiya eChimanimani imigwaqo lamabholoho kubhidlikile, njalo abantu benelisa ukufika eWengezi kuphela.
Because by the way, all the road from Mutare all the way to Chimanimani, you can only go up to Wengezi. From there the bridges already have been.
Uthi uhulumende uyazama ngoba sokulezinye indawo lapho imota esezihamba khona. Ngemva kokwazisa izolo ntambama ukuthi umgqibelo lesonto kuyona le impelaviki ngamalanga okukhalela abafelweyo, uMongameli Mnangagwa uthe minengi imizamo uhulumende azayenza ukuncedisa abahlaselwe lizulu leli kanye lokwenqabela umonakalo ofanayo eminyakeni ezayo. UMongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzaqhubeka edinga abantu abangabonakaliyo, njalo engcwaba abatshonileyo ngokulenhlonipho. Uqhubeke wathi abantu bazaphiwa ukudla, imithi, amanzi kanye lendawo zokuhlala ezisikhatshana. Uthe kuzafanela abantu bakhelwe izindlu eziqinileyo ukwenzela ukuthi zingabhidliki kalula. Ukuthi abanye bethuthe baye kwakha endaweni ezingahlaselwa izulu lesiphepho lula. Izolo uhulumende uthe indizamtshina ezine sezithwalele ukudla le mithi abantu beskyline eChimanimani, njalo ezinye zihambise impahla esibhedlela sengango leseMutambara Mission Hospital. Abagulayo bathwalelwe eChipinge District Hospital leChimanimani Rural Hospital lapho abelatshwa khona. Lokho sikudaba lunye. Abaculi baseHarare bamanyane labekhansili yaleli dolobho ukuqoqa umcimbi wokulibazisa uZulu ngesikhathi sinye bebuthanisa uncedo lokuyasiza abehlelwe ingozi ebangelwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai iChimanimani leChipinge esigabeni seManicaland. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abahlabeleli laba baqhube lumkhosi wokulibazisa uZulu ngomculo kungelanhlawulo e-Packet Center etholakala kumgwaqo uJulius Nyerere eHarare. Umkhokheli wenhlanganiso yabaculi yeZimbabwe Musicians Union ZIMU unkosazana Edith Katiji odume ngegama lokuthi Edith Wewuthonga ulandisa ngokuqakatheka kokusizana njengezizalwane.
Sometimes bebecabanga ukuthi ngxenye idola nje. But idola lona lelo lizahamba kachana ukuthi sincedise uZulu loZimbabwe lo-affectwe yi-cyclone Ida. So lapha siyabe sidinga ukudla, sidinga imali, sidinga amanzi, sidinga ama-sanitary wear, yakwazi akusela lutho lapho esikhuluma ngakho. Akusela lutho, sidinga ukuthi uZulu asincedise sibili.
Ulandisa njalo ngokuthi kuyini okubenze bakhetha ukusebenzisa umculo ekuhugeni uZulu ukuba aze ukuzanikeza alakho.
Abahlabeleli singabantu abahlabela sikholisisa abantu, siphinde siduduze abantu, and ngalokho lolu hlelo luzasenza ukuthi sibe sibambene labanye, sihlabela ngendaba zokuthi singenzani njengomphakathi, singenzani njengelizwe leZimbabwe ukuthi sincedise laba abafuna uncedo lwethu.
Okhokela uhlangothi lwezokukhulumisana loZulu kunkampani kamasipala yeCity Park, umnumzana Francis Mandaza, uthi abaculi bayingxenye yamaZimbabwe, yikho bekubone kufanele baqoqele umkhosi wokubuthanisa uncedo.
ECity Park, we are an organization that deals with people.
Sibone ukuthi njengenkampani esebenzisana loZulu ziyingxenye yamaZimbabwe, kumele lathi sisize ngesilabo. Sizwa ubuhlungu ngalokho okwehlele uZulu weManicaland neMasvingo nakwezinye izigaba zelizwe ngemva kwezulu lesiphepho elilethwe ngucyclone Idai labangela umonakalo omkhulu.
UMandaza uthi abenkampani yakhe labo baphakathi kokubuthanisa impahla echiyeneyo ukuze iyesiza labo abasenkingeni ngemva kwalesi sehlakalo esichiye abanengi sebengenamizi njalo balahlekelwa izihlobo. Abahlabeleli laba bathi imicimbi yalolu hlobo kayipheleli eHarare kuphela, yikhona bezokuya kwamanye amadolobha ukuya kwenza esifanayo. Umcimbi walamhla uqoqwe ngumansipala weHarare emanyene labepact Zimbabwe Musicians Union ZIMU, Air Freight Cargo Zimbabwe Limited, United Women in Music, The Heart of the Mountain, Transmart, kanye labe Mbira Revolution. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Senjalo. Ukusenjalo umomo uqhubeka umubi kakhulu eManicaland lapho abantu abasinde kumonakalo obangelwe lizulu leli. Abakhala khona ngokuthi kabakatholi ngemfanelo uncedo abaludingayo ikakhulu ukudla. Abantu labo baphephele endaweni ezichiyeneyo ezifana lamathempeli, amahotela kanye kukanti abanye ngabasegangeni nje. EChimanimani Hotel kulabantu abangamakhulu amane i-400 abaphephele khona. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency, umnumzana Clever Owen Tabaziba uhambise uncedo kuleli wetela lamuhla.
Kulabantu abafika 400 abahlala ehotel emizini, kukhona abanye
abahlala kachana ngehotel labo futhi bafuna uncedo kodwa ke ama organizations amanengi sephumelela ukuthi ancedise izolo kwakungelandlela ukuthi singafika lapha eshimani mani kodwa ekuseni namhla balungisa bavula indlela kodwa ke kunzima even indlela leyo ikhona i-serious problem ukuthi ama lorries kakwanisi ukufika eshimani mani lapho ofuneka uncedo kodwa siyabonga ngoba abalungisi imigwaqo bakhona kathesi bayasebenza so ngiyabona ukuthi maybe by beginning of next week kuzabe sokule indlela ezokuthi uncedo abantu bazalithola.
Uyacho umfundisi ukubana eChimanimani Hotel lapho khona kugcinwe abantu abangu 400 uchilo njalo ukuthi abanye bakhatshana bona baba khatshana bangaki bona
inamba yabo angiyazi okwakathesi
kodwa incedo bani abalufunayo ngitsho lalaba abasehoteleni
bafuna ingubo ukudla abanye bafuni i-medical treatment kodwa lokhu bayakunikwa because i-hospital iseduzane nje
esibhedlela khona selike lafika
hayi angikafika esibhedlela
ngokuzwa kwakho unjani umumo kodwa
bakhona abantu abafuna uncedo bakhona sibili ngoba abanye base emavillage abo kabakakwanisi ukuthi bafike esibhedlela
bakhona abantu abalokhu bevalelwe lizulu ezindlini zabo ezintabeni abangakahlengwa
hayi okwakathesi ngiyabona abaningi sebephumile phandle
lo ngumnumzana Clever Owen Thabaziwa umqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency uxoxele ntungameli inkomo e-Studio 7 esechimanimani
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Intatheli izindaba elodumo umnumzana Zenzele Ndebele obotshwe izolo ngemva kokutholakala elokhakhayi lohlamvu lwentuthu ehitshayo ukhululiwe namhla ngumantshi ngemva kokutholakala engelacala. Ngesikhathi umantshi umnumzana Franklin Mkhwananzi esethula isinqumo sakhe, umthethwandaba obikwa ubugcwele pam uvungame uZulu waqakeza isamukela okukhulunywayo. Umkhwananzi uthe icala leli alilasisinto njalo kumele lilahlelwe khatshana njengokucela kwegqwetha likamnumzana Ndebele, umnumzana James Sithole. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ndebele ngemva kokukhululwa kwakhe ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Izolo bekumele ngiye ukhava i-meeting phakathi kukamongameli welizwe abantu bakobulawayo. So ndenzika lapha ne-State House basebe sechimotami bathola kule canister ethiye gasi yasebenzayo basebe ngibethela yona ke.
So i-canister yakhona yayivele ikhona?
I-canister le ngayidobha ngo-January ngesikhathi se-shutdown amapolisa ethiye ethiye gasi. It's part of the things that I've been doing because another ukuthi bengiyenza i-documentary about the shutdown. So ikhanista leyi ngangiyithathele ngoba ngangishikima i-documentary shutdown ngase ngifake emoteni ngiyasala lapha.
Manje bona babekwazi njani ukuthi ikhona ikhanista bebevele bekusecha kumbe bebelolwazi?
Basechile imota nje nxa ungena laphana endaweni kapresident imota ziyasecha.
Yikho abayithole khona?
Ya.
Manje bakuphethe njani?
Well, umagistrate uthe phakathi bekungela nkinga anzange ibe nohlupho lo anyone.
Abantu bathi bona kukhanya ngabantu kade bevele bekuqophile, ungavumelana lakho into?
Well, uzananzelela ukuthi ngenza into ezihambelana le-ground, so possible ukuthi khona ilokhuza le abantu laba bebekhangelele ukuthi ngingangeni kumeeting ukuthi ngikhuluma into zikahulumende lezi kodwa because bengizabuza imibuzo emibili emithathu ngendaba zenezo kungasemani-ke angisalitholanga lelo thuba enelisile ukuthi ngingangeni phakathi kwe-meeting.
Khona bekunxuswe obani vele emhlanganweni lo?
Bekunxuswe isivuso sakhe, ngathi nje amaqembu enhlanganiso ezizimeleyo kwebulawayo. Labantu nje, I think bekulabantu abafika maybe 120 abantu abade benxuswe ukuthi bebe emhlanganweni.
Ngamafitshane singathi icala selilahliwe alisekho.
Ye, umantshi uthe yena akulacala lokuthi ngithwale ikhanista leyi ngoba ibinganabungozi phakathi. So okwakathesi akulacala, but izami sonke siyayazi lapho abakhona bayapheruza amabhuku bezama udingelinye icala. So sizabona elinye icala abangaphuma nalo futhi.
Manje bakuphile yini ikhanista yona le?
Abanikanga nje, ibiyi-state evidence, abanikanga lama ngiyidinganga amathaya ikhanista lama ngakude emalokishini lapha ngizahamba ngedobheni.
Lo umnumzana Senzele Ndebele intathela izindaba ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk lamhlanje lapho esiqhubekela phambili ngemizamo sixoxa ngemizamo yenziwayo izizalwane. Lapho siyaqhubeka sixoxa ngezulu lesiphepho elecyclone Idai esigabeni seManicaland. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kungakedluli iviki kudutshulwe kwabulawa amakholwa isimuslim angamachumi amahlanu i-50 esenkonzweni edolobheni ele Christchurch kwele New Zealand. Inhloko kahulumendu yalelo lizwe unkosikazi Jacinda Ardern usehle wethula umthetho owalisa ukuthengwa lokuthengiselwa kwabantu makhaza imbhobho yohlobo lwama-semi-automatic lama-automatic rifles. Inhloko kahulumendu yakwele Bhilithani uTheresa May lokhu esazama ukuthola usekelo lokuthi aqhelise ngenyanga ezintathu ukuphuma kwelize lakhe kumanyano we-European Union, kodwa inkokheli yalumanyano layo ilokhu isadinga indlela ezingasoze zaphambanisa ubudlelwano ngokuphuma kweleBhilithani. Ngesikhathi abeSouth Africa benanza ilanga lamalungelo oluntu, izizalwane zeZimbabwe ezidabuka emaNdebeleni zithethelelo thuba lokubuthana eHoly Trinity Catholic Church eJohannesburg bekhumbula inkulungwane zabantu ababulawa ngombhoqazwe wegugurawundi. UBenedictine Hlapho usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulilanga lapho izizalwane zakwele South Africa bezibuthene zithakazelela amalungelo ezawathola ngemva kokususwa kombuso wamabhunu esihlalweni. Kodwa kabeZimbabwe abadabuka kwelimandebeleni bebekuthene ngosizi lwegugurawundi. Ngamunye ngamunye bebelandisa indaba esihlasimulisa umzimba zokubulawa kwezihlobo zabo. Abanye ngabasinda ekufeni ngentunje enalithi, abanye bebona izihlobo zabo zitshaywa zize zife, ezinye zidutshulwa kanti ezinye zazitshiselwa endlini. Umnumzana Wisdom Khonazo odabuka eNkayi ngomunye wabethule indaba esihlasimulisa umzimba. Yenake uthi uyise wabulawa kwathi unina wabulawa izinyalo zokutshaywa okwamenza wayakhulela komalume.
Nxa uyikuxolelana ngabasinikeze ilizwe lethu, siyalazi lamabhoda azangkhona konke siyakwazi. Okwesibili, amanye amadoda akababotshwa, kansoze ngwazibe umnankagotshiwenga laboshiri akababotshwe behambe ejele bebhadle ejele ngokubulala abantu.
Le ngenye izindaba ethelele usizi inkosi yakomthwakazi uBulelani Ndobhengu lwaKhumalo naye obekulo umbuthano. Iningi ke likhale ngokuthi bafuna kwethule uhlelo lokungcwatshwa ngesizotha kwezihlobo zabo. Abanye njalo batshele izinduna ebezikulo umbuthano ukuthi bakhathazekile ngokuthi alukho uhlelo olwenziwa zinkokheli zomdabu ukwelapha amanxeba egugurawundi loba ukuxhasa labo abaphazanyiswa yilo umbuqazwe. Kodwa ke induna unhlale yamangwe ndiweni laye obekulo mbuthano ubaphendule ngokuthi inkosi isikhona, induna sezikhona, sekusele ukuthi umthwakazi aze elimeni.
Nxa umahla bezulu elaphakani ngomnyaka lo sokuphelele, ngiyabicela ukuthi inkulumo ileya namhlanje yombhuqazo yegugawundi isihlanganise, sibe ngabantu banye sikhulume into.
Kata baningi bakhale ngokuthi bafuna kulunge isimo sezombusazwe lezomnotho ukuze babuyele ekhaya. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo layo bekhona kulombuthano kanti ugudaza izalwane zeZimbabwe kule South Africa wathi kusezandleni zabo ukulungisa isimo kumbe ukusiyekela siqhubeke sinjalo. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abogacha olubona ngomsebenzi wezemigodi bahlangene laba kumsebenzi wokwemba amatshe aligugu bezimele bexoxisana ngendlela zokuqhelisa lokuthuthukisa lomsebenzi. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngugcweleyo.
Emhlanganweni lo owenzelwe edolobheni lakobulawayo lamhla, uhulumende uthembise ukunceda abembayo bezimele ukuze inzuzo yabo yenelise ukuthuthukisa ilizwe. Umnumzana Makhumba Nyenje oweZimbabwe Miners Federation uthi basekela ukuthi kuthuthukiswe inhlalakahle yabembayo ngokuqala ukubanikeza ulwazi kanye lokuqhatshwa kwabantu abalolwazi ngemitshina yokwemba.
Zimbabwe Miners Federation to improve the standard of the small scale mining sector.
Sina njenge Zimbabwe Miners Federation sikhangelele ukukhuphukisa izinga labembi njengalokhu okukhulunywe ngumphathi Ntambo wezokwemba ukuba laba abembi kumele bafundiswe njalo bathuthukiswe. Njengalokhu kuzamele batholiswe izimali ezingabenelisa ukuthi bathenge imitshina edingekayo lokunye okungabe kudingeka okunjengempahla ezokuzivikela. Okunye esikukhuthaza abembi ukuthi baqhashe abantu abalolwazi, kungaba sekudubuleni kumbe kungaba ekungeneni emgodini, badinge abantu abalolwazi. Sikhangelele ukuthi bathuthukise imigodi yabo njengalokhu okwenziwa kumigodi emikhulu.
Drive our shafts before we drive our tunnels.
Unkosikazi Anna Zulu ongomunye wabakulumsebenzi wokwemba uthi uhlupho ababhekane lalo yikuthi abala michina engenza umsebenzi ube lula onjengokukhipha amanzi emgodini.
Lokhu nzima bamanzi, kulamanzi amanzi maningi kakhulu phansi emgodini lapha. Imachinery izinto esizisebenzisayo zona azikwanisi ukuwaqeda amanzi lawo. And futhi ukuthi sizuze abafana abathembekileyo kunzima kakhulu. Uyathatha umuntu umthembile usithi uza kusebenzela kwenzela into eyiyo, but ugcina kungasayikho, uyogcina sekuntshontshela kakhulu.
Unkosazana Anele Dube ofunda ekolijini lezemigodi eseschool of mines uthi bona njengabesifazane bakhangelelwa phansi kulolu hlangothi lokwemba.
Iproblem esihlangana lalo uhlupho sibulolukhulu ngelokuthi abasikhangele njengabantu abale potential ukuthi lathi singakwanisa ukuthi sitshintshe kube lotshintsho kwi-industry. Into ekhona ukuthi sikhangelelwa phansi and esikhathini esiningi siyaba sexually harassed ukuthi khona izinto esabe sifuna ukuthi zenzakale, ama-ideas ethu awazwakali, kuphelele emoyeni. Uma ufuna ukuqhatshwa ubhosi laba babekhona baqala bakhuluma izinto ezinixotsha or bekutshela ukuthi you are not fit for the job. Lokho kusenza lathi sigcina singasakwazi ukuthi kuyini okumele sikwenze, ngoba lathi silesifiso, sinama-ideas ethu esifisayo lathi ukuthi asetshenziswe phakathi kwelizwe lonke.
Unkosikazi Nokubonga Ndlovu ongomunye wabale migodi yokwemba ukhala ngokuthi imali zokuhlawulela ukuthola amaphepha aqondileyo okwemba zehliswe ukuze bezenelise.
Imali yokupheka ibe phansi, the prospecting license ibe phansi, ngoba iyasehlula le mali. Ayisikuthi nxa sigebha sithe sizuza imali eningi khonapho, hayi, sizuza imali esilingeneyo ukuthi thina siphile abantu abethu. Okunye futhi okungithakisileyo ukuthi usicelele ukuthi ama-labor forms siwayenze ekupheni komnyaka, ngoba uyakubona ukuthi ekupheni komnyaka iprofit yami yile ngehluleke lapho. Nokuthi nxa thina sisebenza amapholisa abuye azame ukusibriba, thina singomama sichesesabe sikhiphe izimali leziyani. Khathesi kuthiwa kumele sibe lokungamabhuku sibhale ukuthi umpholisa ofile ufike esikhathi bani, ubelandani, lezinto ama explosives usiwathenga ngemali enkulu mntanami imali leyo yasehlula.
Abemba amatshe aligugu bezimele bodwa bethulele umsekeli kamphathintambo wezokwemba umnumzana Paul Kambamura izikhalazo zabo ezigoqela ukudingwa kwemitshina kanye lokuba imali ezokulungisa amaphepha aqondileyo okwemba zehliswe. Ngakwelakhe icele uKamburuma uthi bona njengohulumende bazama ngazo zonke indlela ukubancedisa ngakho bazaphuma lohlelo lokubafundisa indlela eziqondileyo zokwemba ezingabangeli ingozi njalo behlise lezinye izimali ukuze benelise ukuzibhadala. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Ngohlelo Was a Friday kuliviki silomculi uAndrew Khanye odume kakhulu ngegama lokuthi D-Rock. Yena ugxile kumdumo owe-house music njalo osebenzela kwele South Africa kukanti ke udabuka kwentuthu ziyathunxa kobulawayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Wasuka eZimbabwe waya eMzansi ukuyaziphandela ezama phela ukuphila. Okwamanje uhlanganisa abalandeli bomdumo wakulezi nsuku owe house music.
Ama lami uAndrew Khanye ngisuka kwaBulawayo ngafunda eSobukazi High School and umculo ngiyuqale 2000 the year 2000 and ngokuqala kwami ngiqale nje you know this village silalela ema clubini simamela imculo.
Ukhanya ubaphethe lapha ke eMzansi umfana kaKhanye njalo ke uya rocka.
Kamalami last stage yini D-Rock. So far nginama single amabili aphumileyo. Eyokuqala ibizwa ngo Love and Life le ephuma manje ngo December ka 2018 and then esibili iphume 2016 ifeature ubuda bambiza ngo DJ Kuchi no Zinsengiti. Love and Life uphume last year December yona ifichara bafana base Botswana babizwa nge Team Distant lo sis wase America ubizwa ngo Porsche Monique.
D-Rock nguye ke esikhotshisela kuhlelo waza Hoza Friday. Vele kahle kahle uqale njani ezomculo abantu bekuthanda kangaka lapha eMzansi?
Ngikukhumbula nginomngani wami ababiza ngo Easy T ube ngu DJ odumile kwaBulawayo endaweni esifana nasePaparazzi nabo Visions ebewaziwa kakhulu khuliswe uye entweni yoku DJ. So far umculo wami abantu bawuthakazelele kakhulu kunama radio station amaningi la eSouth Africa bawudlalayo kufana no Love and Life sifike ku number 1 on ama radio station ase Botswana nala South Africa.
Kosela iluzi kubalaleli abafuna ukuxhumana lawe bathenge phela ingoma zakho.
Balaleli ngicela ningidinge ningithole lapho kuma social media ku Instagram nizofuna u D-Rock SA so D_Rock_SA.
Lo ke ngumculi uAndrew Khanye odume kakhulu ngegama lokuthi ngu D-Rock esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi libe lempela nsonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.